Soko izika defender baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Alamukela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngolwesithathu mhlaka 22 Mpalakazi 2021 ngupracticus Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
I-Unity Day le mina ngithi ikhefu ngebizo ngoba ngikwazi ukuthi i-unity leyo okukhulunywa ngayo yiphi izapho kade uyaphuma kuzana nxa befuna ukuthi kube ilanga elisebenza kumbe ngabe liyadluliselwa phambili kuphakathi kwesikhathi abantu bathole ukuphumula
abajabuka emhlobulweni emandebeleni baveza imibono ehlukileyo ngokunanzwa kwe-unity day
asithenje umhlangano usuqalisa abantu sebefikile yathutha inkamba yonke njalo yamapholisa yaa bavala amasango lamagedi bathi hayi azisavunyelwa ukuthi siqhubeke ngomhlangano wanamhlanje mina njengebheji kusiphumela obala ukubana uhulumende ukhuluma okunye kodwa yena eleyinye intentions zakhe ngoba nxa besitha sikhulumeni sikhululekile ngendaba yegugurawundi kodwa bese besithumela njalo enye igugurawundi encane ukuthi izosixotsha emhlanganweni kuthenze ukuthi akho abamange eqinisweni
umcimbi wokukhumbula ababulawa ngumbuqazi wegugurawundi obuqoqwa inhlanganiso ekhuthaza ukulondolozwa kwamalungelo oluntu ebheji likazulu namhlanje umisiwe ngamapholisa ele Zimbabwe liqhuba ihlolisiso yokudinga ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 elakho kwamukelwa ngumzimba wabantu abadabuka eZimbabwe lasezwekazi le-Afrika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abadabuka emhlubulweni wemandebeleni baveza imibono ehlukileyo ngokunanzwa kwe-Unity Day. Abanye besithi ayizange ilethe inguquko empilweni yabathinteka ngokufuthelana okwabakhona phambilini kokulotshwa kwesivumelwano esakhokhelela ekubekweni kwaleli langa njengekhefu. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Iningi labantu abadabuka emhlubulweni emandebeleni lenkabazwe lokhu belokufuthelana okukhulu ngesivumelwano esalotshwa ngomnyaka ka-1987 phakathi kwebandla le-PF SAPU leZANU besithi kasizange silethe inguquko empilweni zabo. Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Mandla Chuma uthi i-Unity Day sekulikhefu ngebizo.
I-Unity Day le mina ngithi ikhefu ngebizo ngoba ngikwazi ukuthi i-unity leyo okukhulunywa ngayo yiphi izapho kade uyaphuma kuzana nxa befuna ukuthi kube ilanga elisebenza kumbe ngabe liyadluliselwa phambili kuphakathi kwesikhathi abantu bathole ukuphumula manje kade sivele siphakathi kwekhefu lekhisimusi abanye vele ambona ukuthi bayayikhumbula ukuthi umhlaka 22 lo yiyo i-unity day yakhona.
Isikhulumi sebandla le-MDC Alliance umnumzana Sweven Chiroza uthi i-unity day ayisasizi zizalwane zeZimbabwe
ngoba lilanga lapho esingathi khona amalungu ezanu PF athokoza kakhulu ngalokho okwayenziwa nguMnangagwa-Mgabe leZANU ebantwini besiNdebeleni.
Omunye wabalwa impi yenkululeko umnumzana Matthew Sibanda uthi i-unity day yayingeyokubhula umlilo kuphela.
I-unity le yabakhona yayi-unity nje kuphela yokubambanisa abantu ithi asiyibonanga uncedo layo kayisebenzanga lutho ngoba yayiyinto nje yokuqeda umsindo ngoba zange silubona uncesho lwabakhona kwi-unity siprayendizane lezaphu ibanje okwana nakathensi nje kulota kungakhanye ukuthi kusebenzane.
Namhlanje umongameli utshele umhlaba kunkulumo yakhe lesizwe ngelanga le-unity day ukuthi uhulumende wakhe wenza konke okusemandleni akhe ukubona ukuba isivumelwano esalotshwa zinkokheli zamabandla e-PF SAPU leZANU. Umunye umnumzana Joshua Nkomo lowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ziyagcwaliswa. Edabeni legugurawundi oluyilo olwadala ukuthi kulotshwe isivumelwano lesi uthe uhulumende wakhe wenza yonke imizamo yokulungisisa ukuze inhloso yokubekwa kwaleli langa ifezeke esithi abantu kababe lokubekezela njalo bazehlise njengalokho okwenziwa zinkokheli ezaloba isivumelwano sokuthula. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwele South Africa ezidabuka ezigabeni zeMandebeleni laseNkabazwe zithi ukunanzwa kweUnity Day eZimbabwe uchitha isikhathi ngoba ngeke kube lokuthula loba ukumanyana nxa labo abathinteka ngombhuqazo wegugurawundi bengahlawulwanga labakwenzayo bengaxolisanga lokujeziswa. Uthuso Kumalo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
AbeZimbabwe laba bathi leli langa liqale kunanzwa ngo-1987 ngesikhathi amabandla i-PF zaphu leZANU-PF ekhumisana umlota yimizamo yokukhohlisa labo ababulawelwa izihlobo zabo batshiselwa imizi abanye balinyazwa ngombhuqazwe wegugrawundi. Umcwaningi eyunivesithi eWitwatersrand eJohannesburg umnumzana Jethro Mpofu utshele umbuthano oqoqwe ngabenhlanganiso yegugrawundi Survivors for Justice ukuthi uhulumende angazikhohlisi ngokuthi kungaba lokumanyana okugcweleyo eZimbabwe.
Laba abayenza igugurawundi, they are politically benefiting from it. Nabathengisa abathengisayo babalekela phakathi lokhu bephakathi bethembe igugurawundi salisuzenezenuko lokungesabeki kwenu njengama-victims kuyaqhubeka yamsaleki le-dispossession impahlela zithathelwayo lokhu zathala displacement ukubaleka kwenu ukubalekela imizini lokhu elabalekayo national culture yezimbabwe ireflektha ilizwe elaqunywayo.
Umnumzana Mpofu uthe okudanisayo ukuthi zinengimpawu ezikhombisa ukuthi umbhuqazwe lo ulokhu uqhubeka kwelamandebeleni kodwa sekusetshenziswa ezinye indlela ezicacileyo. Uthe okunye kwalokhu ngezomnotho ezimbi kakhulu kwelamandebeleni xa qathaniswa lezinye izabelo elizweni. Uthi ukungahlonitshwa kolimi lwesindebele osekuze kwafika ekuthini kuthunyelwe ababalisi abangazi ngitsho lesaga esisodwa luphawu lokuthi bakhona bafuna sife siphele isizwe samandebele. Ekhuluma enkosini munye induna yakwamthwakazi uThulani Jubane uthe imizamo kahulumende yokuzikhethela abakhokhela ukusonjululwa kodaba lwegugurawundi ngenhloso yokuthi abantu bakhohlwe ngalo umbhuqazwe ayingeke isebenze.
Kufanele bekhumbule ukuthi ummeni uyakhohlwa umenziwa kakhona nabo bebecabanga ukuthi mebisesakhona ngoba kwathiwa khona forgive and forget. How can you forget? In the future, we are going to have
a lot of people who are going to be able to do it. Nokudutshulwa kwabantu umphakathi ubhekile akusonto engalungiswa ngobukhokheli bukahulumende owayekhokhela lesi sihluku.
Ama-victims awe-gugrawund labo abafayo nalabo abasaphila basakhala nanamhlanje bekhalela ukulungiswa ongakenzeki. Kodwa ngokubona kwethu umbhuqazwe awuzange waphela nhlobo, watshintsha indlela owawusenza ngayo nanamhlanje usakhona. Kungakho-ke bekeleli langa sigubha lelo langa sisho futhi ukuthi nama yasayinwa iunity accord mhla ka 22 December ayikho iunity eyaba khona.
Kodwa ke enkulumeni yakhe ukuthakazelela lolusuku lamhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa uncomeleli langa lomanyano wathi selenze umsebenzi omkhulu wokumanyanisa isizwe. Uthi osekufanele khathesi ukuthi lisuswe embalini yokulisana okwaba khona lifakwe kumanyano wenhlelo zentuthuko. Uthe yena ngokwakhe mathupha uzimisele ukwenza konke akwenelisayo kugoqela ukukhulumisana labantu abonelwayo ngenhloso yokukhipha intukuthelo lobunye ububi obatshiywa umbhuqazwe. Uhulumende wabumba iqula le-National Peace and Reconciliation Commission le-Matabeleland Collective ngenhloso yokuthi kuncediswe bonke abachaphazwa igugurawundi. Kodwa iningi labantu abathokozi ngamalunga ale ikomishini langokuthi yabunjwa nguhulumende athi umphakathi onelwayo. Mesuru 7 Johannesburg kwele South Africa inguthuso Kumalo.
Umcimbi wokukhumbula ababulawa ngumbhuqazwe wegugurawundi obuqoqwe yinhlanganiso ekhuthaza ukulondolozwa kwamalungelo oluntu ebhejulikazulu namhlanje umisiwe ngamapholisa. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abebhejulikazulu ngeviki edluleyo babhalele abomthetho bebazisa ngombuthano lo bangatholi impendulo. lamhla bavinjelwe ukuqhubekela phambili ngohlelo lwabo ngabomthetho. Umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso yebhethu likaZulu, umnumzana Thamsa Nqancube, uchasisa ngokwenzakale namhla.
Sithe nje umhlangano usuqalisa abantu sebefikile yathutsha inkamba yonke njalo yamapholisa yaa bavala amasango lamagedi bathi hhayi azisavunyelwa ukuthi siqhubeke ngomhlangano wethu wanamhlanje. Thina njengebhethu kusiphumela obala ukubana uhulumende ukhuluma okunye kodwa yena elenye i-intentions zakhe, ngoba nxa besithi asikhulumeni sikhululekile ngendaba yegugurawundi kodwa bese besithumela njalo enye igugurawundi encane ukuthi izosixotha emhlanganweni kuthenzia ukuthi akho abamanga eqinisweni.
Umnumzana Vivian Siziba owebandla lezaphu uthandabuza ngokuzimisela kukahulumende ekulungiseni udaba lwegugurawundi.
Kuyadanisa ukuthi upresident wakhuluma wakubeka obala ukuthi hayi abantu bangakhuluma ngegugurawundi akusinto okumele abantu baboshelwe ngayo. Manje isimanga ukuthi khathi manje nxa sebevalela abantu ukuthi bahlangane bakhumbule abanye bababatshonayo icala lakhona sekuyini, yena luhulumende vele uzimisele yini ukuthi alungise lolu daba sekusobala ukuthi vele into leka kulalutho alulungisayo. Njalo ukuthi basinqabele ngendlela enjalo kutshengisa ukuthi isisekelo sombuso vele abasihloniphi ngisho lakancane.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Dumisani Nkomo uthi okwenziwe ngabomthetho kuyisimanga.
Kuyinto esingakhangelelanga kuZimbabwe ele independence ele nkululeko, kodwa kumqoka nxa sikhumbula ilanga leli ikukhumbula ukubana Nkomo laye wengasela choice kwakuyi-peace accord liyana kwenziwa ukubana abantu bengaqhubeki bebulawa ngesikhathi sona lesampo.
Asanelisanga ukukhuluma lamapholisa ngoba isikhulumeli sabo besingadobhi ucingo. Abantu abalahlekelwa impilo ngesikhathi sombhuqazo wegugurawundi babiwa bezinkulungwane ezingamashumi amabili i-20,000. Sekuyiminyaka engamashumi amathathu lane wabhalelwana isivumelwano sokumanyana kwebandla lezaphu lezanu, okulapho okwagcina kuphuma khona ibandla lomanyano elezanu PF emizameni yokumisa ukufuthelana okwakuselizweni ngaleso sikhathi lokubulawa kwabantu emhlubulweni weMandebeleni lenkabazwe ngamasotsha ayelocuku ayefundiswe ezebutho kwele-North Korea. Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi isivumelwano lesi kasizange siqede ukufuthelana phakathi kwabadabuka ezigabeni ezehlelwa ngumbhuqazwe labadabuka kwezinye izigaba ngoba besithi kabazwisisi okwabehlelayo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Live talk lamhlanje uhlelo Diaspora Forums kanye la okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe. Sikhangele kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joe Biden welemelika wethule umbiko izolo wokuqinisa imizamo kahulumende wakhe yokumelana lobhubhane lwe-coronavirus. Embikweni wakhe uthe uhulumende wakhe usethumela ingcwadi zezempilakahle ezibhedlela ezibhekane lobunzima ngokusilela kwabelaphi kanye lokwengeza isilinganiso samakhiso okuhlola ukubana umuntu ulegciwane leli loba hatshi ama-COVID-19 test kits. Abenhlanganiso elawula umdlalo owe-hockey kwelemelika e-National Hockey League sebebe yinhlanganiso yakuqala ukumisa imidlalo ngenxa yokuqansa kwenani labantu abahlaselwa yi-COVID-19 elizweni. Kusukisela namhlanje imidlalo yonke eye-hockey isike yamiswa kulandela ukuqansa kwenani labadlali asebebanjwe yi-COVID-19. Ucwaningo lwenziwa kwele South Africa lubikwa luveza ukubana labo abatholakala belomkhakha omusha we-Omicron kababi lenhlungu ezimbi ezingabalalisa ezibhedlela nxa uqhathaniswa nomhlobo owe-Delta variant. Ingcwethi zesayensi zithi lokho kungabe kubangelwa yukuthi mhlawumbe iningi labantu selahlatshwa ijekiseni yokuzivikela iye-vaccine. Ela Zimbabwe likuba inhlolisiso yokudinga ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 elakho kwamukelwa ngumzimba wabantu abadabuka eZimbabwe lasezwekazi le-Africa. Le inhlolisiso ikhokhelwa ngabenhlanganiso ezimeleyo e-Charles River Medical Group besebenzisana lezinye inhlangothi zikahulumende. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Umkhokheli we-CRMG uDr. Tariro Makadzange uthi ijekiseni abalihluzisisayo phansi kohlelo lwe-Zimcovax yalungiswa ngabe-Serum Institute yakwele India njalo ngokwakuqala ukubona kusenziwa eZimbabwe.
This would be a good vaccine to test out and see if it works well and could potentially be a nice solution for this part of the world.
Lo ungaba ngumhlobo wejekiseni lokuzivikela elihle ukuthi silizame ukuthi lisebenza kuhle na njalo lokuthi kungaba indlela elungele umhlubulo womhlaba.
Omunye wabasebenza lo Dr. Makadzange kulolu hlelo uDr. Admire Hlupeni uthi ijekiseni abayilolongayo ayiqondananga lomhlobo owodwa we-COVID-19.
Ane mando yatinoti ye-Wuhan ipo ye-China.
Kulomhlobo othiwa ngowe-Wuhan endaweni yakwele China. Kulomunye njalo umhlobo osiwubiza ngelokuthi yi-Beta variant owavuka endaweni ye-South Africa. Kungakho khonoko yikho okwenza ukuthi behlukane lamanye amajekiseni okuzivikela esiwuthola okwamanje aqondana lomhlobo owodwa owegciwane. Ehlobo lwe-Wuhan variant olwavuka endaweni yakwele China.
UDr. Hlupeni uthi inhlolisiso yabo isasekusigaba sakuqala. Njalo izaqhubekela phambili kuphela nxa kuthe kwabonakala ukuba akuyikulimaza abantu lokho okuyabe kutholakele. Uthi basebenzisana labenhlanganiso ezigoqela e-Medical Research Council of Zimbabwe, Medicines Control Authority of Zimbabwe, le-Research Council of Zimbabwe. Njalo zontathu inhlanganiso ziyasuthiseka ngokuqhutshwa kwalinhlolisiso. Esinye isakhamuzi semzini we-Kodri Park kobulawayo, uMnumzana Abel Masina upha umbono wakhe phezu kwale nhlolisiso.
Ingxa ingaba khona ivaccine e-corona isenziwa ngama-Africans, isenziwa njengokuthi yenziwe eZimbabwe la. Kuyabe kuyinto enhle kakhulu ngoba kuyenza labantu bangacabangela into eziningi ukuthi la ma-vaccine esiwathola ngaphandle ukuthi maybe asenza ukhona angasenza khona thina okubi, kuyasenza singakhathazeli engqondweni. Ngoba sabe sikwazi ukuthi i-vaccine le yenziwe khonapha, yenziwe izizalwane zakhonapha, khona hayi into enhle kakhona.
Asanelisanga ukuxhumana lophethe uhlangothi olubona ngenhlelo zobhubhane lwe-COVID-19 elizweni, uDr. Agnes Mawomva, njengoba bekuthiwa ubesemhlanganweni. Kule mihlobo ethoba minwembili yokuvikela imikhuhlane eseyavunyelwa ngabe-World Health Organization, WHO, ukuthi isetshenziswe emhlabeni wonke jikelele. Njalo ele Zimbabwe lisebenzisa kakhulu owe Sinopharm lowe Sinovac wakwele China. Ngimele Studio 7 ngise Harare ngingu Mavis Gama.
Kwezemidlalo, imuli yeqembu lenguqu yele Highlanders namhlanje iqhube umcimbi wokubonga ophathe izikhundla ezehlukeneyo zobuqondisi kuleli qembu lakwezinye inhlanganiso. UNdumiso Gumede ngomsebenzi awenzele umdlalo wenguqu empilweni yakhe. Kubika uJoseph Njanji.
Ekhuluma ekupheleni komcimbi lo oqhutshelwe eClubhouse yeHighlanders, uGumede uthe akalawo amazwi okubonga akwenzelwe ngabalandeli beqembu leli. Obemele abadlali ababedlalela iqembu leHighlanders asebathatha umhlala phansi kunetsayi moyo, utshele uZulu obethe gwaqa kulomkhosi ukuba uGumede ubaphucule kakhulu ngesikhathi engumgcini sihlalo weqembu leHighlanders.
Mina on behalf of the former players ndathanda ukuthi singama players sithanda ukumbonga uGumede ngoba asenzela khona wasishiya sikwelinye ibanga eliphezulu yebo siyakwazi sina saqala ukudlala kwakungana imali enkulu ebhadalwayo kodwa ama rewards awa organizer ayimangalisa.
Umsekeli kasodolobho wakobulawayo uMlandu Ncube yena ukhuthaze abasakhulayo ukuba belandele isibonelo esenziwe nguGumede sokusebenzela umphakathi.
Lokho kuhle kakhulu njalo kukhuthaza abantu bakobulawayo ukubana siboya sisana sisaphila ukwenzela ukuthi abazayo abancane bebekwazi ukusebenzela isizwe. Ukuthi ukusebenzela isizwe kuqakathe kungakanani. Siyayibonga iminyaka kaGumede yokusebenzela isizwe njalo simfihlisela iminyaka eminingi aqhubeke esebenzela iHighlanders esebenzela uBulawayo. Asebenzele izimbabho yonke jikelele kwabancane sithi hayi bonke lifunde ukuthi uyakwazi ukusebenzela isizwe kungelambadala.
Umkhosi wokubonga uGumede ngokusebenzela akwenze iqembu leHighlanders uqoqwe ngabalandeli baleli qembu abakumagumbi amane omhlaba. Iqembu leHighlanders lithole iClubhouse lapho kuqhutshelwe khona umcimbi wanamhla, ihofisi kanye lendlu eseluveve yokuhlala nxa iqembu lilungiselela imidlalo ngesikhathi uGumede engumgcinisihlalo waleli qembu. Utshilo kodwa wathi lokhu kwenzakala ngoba isebenzisana kuhle labanye yelabo bezinkokheli zeqembu osaziwa kade bekhona emcimbini wanamhlanje ngababalisa uChinga Dube obekunguye umhlonitshwa kanye labadlali labaqeqetshi abaludumo ababalisa uGibson Nomela, uBenjani Mwaruwari, uHarrington Shereni, uMatinda Ndlovu kanye labanye. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanjini.
Sigqibeke uhlelo lwethu lwalamhlanje ngodaba lokuzilibazisa silo umculi womdumo weRumba uChristopher Ncube ehamba leqembu lakhe Lemanza Mnyama Sounds. Untungamile inkomo we Studio 7 usethulela lolu daba.
Awu bantu bakithi, ukuhluka kuzesizwe namhlanje mapapa phela. Awu, aningeni mina.
Singo ka Christopher Mazolo Ncube elesihloko esithi kunzima empilweni. Nansi linsizo yakumamina echolocho izethula.
Salbonani, salbonani mahlabezulu. Kuzindawo zonke ezibabhe ekhaya lapho enzalwa khona nalapho eSouth Africa lapho emhlabeni ngakhona. Abanye bayazibuza ukuthi kanti ngubani lona ozibiza ngemanzi amnyama. Imanzi amnyama ligama engingalithanda kakhulu ngoba ngumfula engikhulele kiwo. Nginatha amanzi akhona. Ngifula nje ngithi ngikhule nje ngenza yonke into kiwo.
Usulesikhathi esinganani usemculweni?
Kudala ngisendimeni yomculo, kudala ngihamba le ndima. Awuqala ekhaya ngisasemncane, ngasenguyekela ngoba isimo sasingekho kahle. Ngabuya ngaqhubeka ngaza ngapha eSouth Africa, ngabuya ngadibana nendodana kamamkandla. Ngaqala lapha engangigcine khona, ngaqhubeka le ndodana kamamkandla, sasebenza sonke kahle, sisebenze sonke kahle kuma-albhamu wonke lawo awakhiphileyo, ngisho neyanale yamanje ayikhiphile, bengisebenza naye, besebenza kahle kakhulu.
Uthi wena kunzima empilweni, ukhuluma ngani kahle kahle kulingoma?
Izinto ziyenzeka empilweni, ezinye siyazibona zisenzeka, ikhona engakhetha ukubhala isihloko sasathi kunzima empilweni ngoba kuningi osokwenzakela empilweni yami, okungiphatha kahle nokungamphathi kahle, nengibona kuphatha abantu kubi, kwenzakala ebantwini njengoba siphila nje.
Abangathanda ukuthola umculo bakuxhuma njani?
mawufuna kini umculo uyatholakala enambeni +27 766 977 326. Ngiphinde +27 766 977 326. Yiko lapho enitholakala khona, nakubo Facebook khona, naku WhatsApp, nakuma music store uthola umculo wami. Cela isupport ukuze ngiqhubekele phambili kubo bonke abantu bakithi.
Hayi ke siyabonga Christopher Mazolo Ncube, hamba leqembu lakhe lapho Elements Amnyama Sounds.
Lobo wote sikanyile ezinye zezindaba ebezikhokhela abadabuka emhlobolweni emandebeleni baveza imibono ehlukileyo ngokumenza we-Unity Day. Umcimbi wokukhumbula ababulawa ngumbhuqazwe we-Kokurawundi obuqoqwe yinhlanganiso eyebhejhu likazulu namhlanje umisiwe ngamapholisa. Elezimbabwe liqhuba inhlolisiso yokudinga ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 elakho ukwamukelwa ngumzimba wabantu abadabuka eZimbabwe lasezwekazi le-Afrika. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Francis Jeremiah. Isithi asidibaneni ngo-8:30 kusasa ekuseni. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.